takamirira mutongo wedare pamusoro nenyika yekuti zvodzoserwa kumusha here kana kuti kwete.
Tinotenda shingirai tokusiyai muchinzwa nhau dzeisindebele.
Sokuizika tisendava kuVOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza siseWashington DC.
Walamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 29 kuNkwenkwezi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu eZimbabwe bamelele ngamehlo abomvu usuku lokhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka.
Silungiselela ukhetho esilenkingehlangana lapho ikakhulu indaba ye-voters roll, yikho kuthaza abantu bakithi indawo zonke ikakhulu emaphandleni ukubana abantu bonke bekhangela ukubana amabizo abo akhona yini ku-voters roll.
Uyaxokozela endaweni zokuhlola amagama egwalweni labavotayo kule-voters roll ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka.
Ngiyakhangela ibizo lami eBurnside filling station ndabevele ngivotela khona, kodwa kalisekho khonaphana, seliserio le segarajini ngabona kungafika kuma-10 kilometers.
Abonga abalomkhuhlane wengqondo lokunye bathi bathole nzima ngokuswelakala kwemithi ezibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubekhangelelwe ukuba uzavikela uZulu namuhla ngosuku lokhetho olukhulu oluzaqhutshwa lonyaka kwele Zimbabwe. Ngesikhathi sisiya emoyeni bengakakwenzi lokhu, uMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu bamelele ngamehlo abomvu ukuzwa ukuba uMnangagwa uza kuthini ngosuku lokhetho olukhulu oluzaqhutshwa lonyaka. Iziphathamandla zikahulumende esikhulume lazo ezigoqela unkosikazi Virginia Mabhiza zithi kazilalwazi lokuthi uMnangagwa uza kwethula nini usuku lokhetho. UMnangagwa utshele abantu eBhinga ngempelaviki ukuba uza kwethula usuku lokhetho namuhla. Sehlulekele ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Jaramba, isikhulume sikaMnangagwa, uMnumzana Ziyambi Ziyambi ophethe uhlangothi lukahulumende lezemthetho labanye akade bengaphenduli omakhalekhukhwini. Kuvame ukuba umongameli ethule usuku lokhetho kugwalo lwe-Extraordinary Gazette. Amabandla atshiyeneyo athi afamelele okuza kwethulwa nguMnangagwa. UMnumzana Osalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, uthi sebelungiselele ukhetho oluzayo.
Silungiselele ukhetho esilenkingehlangana lapho ikakhulu indaba ye-voters roll, yikho kuthaza abantu bakithi indawo zonke ikakhulu emaphandleni ukubana abantu bonke bekhangela ukubana amabizo abo akhona yini ku-voters roll, ngenxa yokubana ukuze kube le nguquko elizweni kuzafuna izizukulwane zonke zeZimbabwe ziphume okuningi ukubana siyebhale sikuvota njalo siye-inspector i-voters roll njalo siyevota ngolanga lokukhetha ukubana kube le nguquko eZimbabwe. Sesiyenza ke ukubana silungise inhlelo zethu ukubana siqalise ke umkhankaso official.
UMnumzana Witness Dube ubona ngokuthula kwembiko kubandla le-MDCT uthi labo sebemelele ukhetho lolu.
Ibandla le-MDC lililungele ukhetho, besivele sililungele njengebandla ngoba yikho esakuthembisa abantwana beZimbabwe ukuthi sizaletha utshintsho kuhulumende ngendlela ezisemthethweni ezokhetho. Kodwa lokho kakutsho ukuthi asilazo insolo, ikakhulu lonyaka nje sikhangela ukuthi kuzayethulwa amalanga okhetho, silodaba olusekhotho lwe-delimitation.
UMnumzana Mabutho Moyo owebandla leZANU-PF uthi
ibandla leZANU-PF likhangele liza nqoba kukhetho lolo luzayo. Siyakwazi abantu beZimbabwe balethemba ngokukhokhela okukhona khathesi, balethemba ngemisebenzi uhulumende aphezu wayo, phecelezi esingathi infrastructural development. Sikhangela ezomgwaqo, sikhangela amadamu, sikhangela ezokulima. Sibe lezulu elihle kakhulu lonyaka, uhulumende ukhiphile ama-inputs wanika bonke abalimi ehlelweni okuthiwa i-presidential support scheme.
UMnumzana Bernard Mpofu seHarare uthi usemelele ukuvota ukhetho oluzayo.
Ngulindele ukuthi ama-election nxa bengakhuluma ukuthi akhona anytime soon, ngoba besikhona ku-ground zikhankasa kumelele lokhu sesihlupheke kakhulu, njalo okunye akusadingakala ukuthi abantu baze basikhombise, kodwa sekumele thina abantu sikukhombise ngokuvota lokho, sizimisele ngalokho.
Kungethulwa usuku lokuvota ababandla sezaqala ukukhankasela ukhetho lolu elizweni lonke jikelele. Ukudaba olufanayo ibandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzura lithi lizazama ngazo zonke indlela ukudlelana kanye lentatheli zindaba. UMonzura wethule lokhu namhla ngesikhathi ekhuluma lentatheli zindaba eHarare.
That's not our problem. Prosecuting people.
Uyeku asinkinga yethu ukubotshwa kwabantu asinkinga inkinga ikuba labo ababhala amanga ngochamisa loba ngumunzola kababotshwa kodwa lo obhala amanga ngabezana uPF uyabotshwa
uthi ukuze kube lokhetho olukhululekileyo elizweni kumele intatheli izindaba zenze umsebenzi wazo zingathathi icele loba ukusekela amabandla ezombusazwe lokhu kugcizelelwe unkosikazi Lindani Moyo omela iHarare edale ePhalamende phansi kwe-proportional representation ekucela besifazana.
Namhla sikhulume ngokuthi intatheli izindaba ziyakhalakhala ukuthi kuma-political parties zinga zingabuya kumbe ukuzothatha izindaba kuma-rallies zihlangana lokuhlukumezwa.
Umnumzana Perfect Hlongane unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists uthi intatheli izindaba zizama ngamandla wonke ukudlelana kahle nebandla leli lamanye ezombusazwe.
Iqiniso ukuthi intatheli izindaba ziqakathekile. Khumbula phela ukuthi umsebenzi wentatheli izindaba siwuthatha uphuma kusisekelo sombuso ukuthi silomsebenzi lomlando ukuthi abantu babe lolwazi lwalokho okwenzakala elizweni. Ngakho-ke yikuqakatheka kwentatheli izindaba ke lokho. Kodwa nxa sikhangele udaba lodlame kumbe ukusebenza kwabo sisiya kulolu khetho. Ukhetho lwedluleyo sibe labantu abahlukuluziweyo bezintatheli izindaba. Sibona sengani lokhu yinto esifuna ukuthi siyivi.
Umhlangano lo owenzelwe emahofisini kaMonzura eHarare ubuqoqwe inhlanganiso yeMedia Alliance of Zimbabwe. Ngeviki ephelileyo inhlanganiso le yenze umhlangano ofanayo leziphathamandla zebandla leZANU-PF leze Citizens Coalition for Change ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ngimele isifo 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Ina ngilithi iKomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ipheke imboza kulandela ukungatholakali kwamanye amagama abantu ababhalisa ukuvota kugwalo lwabavotayo kule voters roll. Kulabanye abalezikhundla eziphezulu kumabandla aphikisayo abangekho kugwalo lolu. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Izeki ivulele uZulu ukuthi ayehlola ukuthi amabizo abakhona ngaphansi kohlelo lwe-voters roll inspection olwenziwa ilizwe lonke endaweni ezijeneyo ovotelwa khona. Abaningi amagama abo akekho. Bekuxokozele emahofisini ezeki koBulawayo amakhulu lamakhulu abantu bezonde amagama bezobuza ukuthi kungani amagama abo engekho ku-voters roll. Umnumzana Amos Sibanda womunye walaba abaswele amagama abo kugwalo lolu.
Ngingakhangela ibizo lami eBurnside filling station ndabevele ngivotela khona. Kutoka kanisire kukuna fana sili si Rio le sikarachi mabuna kungafika kuma 10 kilometers.
Ukoko umankala elakhe ibizo balisusile avotela khona emganwini.
Namhla ngisusiwe ku B ibizo lami kalikho esenza ngakhona. Baningi bayakhala amabizo atshintshiwe. Asisakwazi singogogo ukuthi ngingaka ngizadinga udondolo. Ngisiya kuma khona le kuthiwa sengifakwe ku 25 khona le nketa.
Omelayo esigaba seBulawayo Central Electoral Department uNkosazi Nicola Watson laye uswele igama lakhe kuluhlu lwamabizo abavotayo olwe voters roll.
When I went yesterday to check my name on the voters roll at my polling station, which has been my polling station ever since I moved to my house in 1987 at Christ the King, I discovered my name was not on the roll.
Is a Patamanda as a citizen coalition for change? Senator David Contact, Layovanga Pazi, Mobai Kamanakaliko, Ukwalo Lolo.
This morning I decided.
Namusha, exchange. Nehambemi Namatubanga, Labu, Station. Ngafika ngaswela ibizo lami. Ngazama ngefoni 265 ngaliswela. Ngase ngisiya emahhofisini ezeki ngathola kuxokozela. Angikwazi kumbe ibizo lami lizathola.
Umu Mnumzana Archibald Chiponda, isikhulumisa bandla leZANU PF kobulawayo. Uthi baningi abasekeli bebandla leZANU PF abana magama angekho kugwalo lolu.
We have some party members in fact.
Abasekeli
bebandla.
Abasekeli amagama.
Some people are finding their names in the wrong place. Uhlupululu.
Abasekelanga abasekeli bebandla eliphikisa. Wonke umuntu wezimbabwe.
Umnumzana Innocent Ncube obona ngokuqhutshwa kwehlelo zekomishini yezeko obulawayo uchaza ngezikhalazo akahlangana nazo ezivela kuZulu.
Kube ne-category 1 ukuthi i-mispost yakhe utshintshile waphiwa le address engasiyo. What happened lokhuyana angeke ngikuchazele ngoba ngikwazi. Omunye abe le mispost maintains the same address kodwa-ke abe sesifte u-mispostive. Lwana kungenzakala ukuthi nxa within that area kungenzakala ukuthi asiyo mispost per se kuaffectwe i-delimitation le entsha.
Kuya phambili uNcube sithi amabandla ezombusazo wawatshela ngemingcele emitsha.
Ngesikhathi siyenza I explained to the political parties, ngababiza ama-political parties ngabatshela. Nxa kuyukuthi uaffectwa yile movement entsha akusela ngenye indlela. You have to live with it in your new boundary service that you fight for. Nxa kuyukuthi khona kustart 265 esiliyana kawukho confusion, then siyakuhamba nawe siyokukhangela ngapha kulokhoza ku-database yethu.
Lanxa kule mbosa ezekhe umongameli Emmerson Mnangagwa ukhalele ukuba kuzokwethulela uZulu usuku lokuvota. Igqwetha lingcwethu yesisekelo sombuso womnumzana Majobana Ncube uchaza ukuthi ukhetho lungaba nini.
Upresident angasizisa uZulu or isizwe ngosuku lwe-election kufuze ukuthi within 14 to 21 days i-nomination court ihlale all over Zimbabwe to receive amabizo alabo abafuna ukuthi bancintise ekhethweni within 30 to 63 days kufuze ukuthi kwenziwe ukhetho. So ukhetho nxa sikhangele i-delimitation report le ekhona nxa izasetshenziswa kusho ukuthi ukhetho kufuze ukuthi lenziwe anytime after 18 and 19 August.
Kusenjalo umqondisi omkhulu wezincwadi zokuzalwa lezithupha umnumzana Henry Machiri uthi ukuthatha izithupha nama-birth certificate kuqhubela phambili eZimbabwe noma kulungiselelwa ukhetho oluzayo.
Ugatsha lokuthathisa uZulu izithupha luqhubekela phambili lulanda abantu yonke indawo lubaphathisa incwadi abazifunayo. Lokhu kwasukela ekuqaleni kukaNkwenkwezi kuze kuyegcina ekupheleni.
Kuhlola amagama alaba ababhalisa kuvota ukhalelwe ukuba kuyagqitshwa kusukana ezilandelayo. Ngimele Studio 7 igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Bakhala abantu eZimbabwe ngokukhuphuka kwentengo yempahla okungapheliyo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi idola leZimbabwe ligugudeka okumangalisayo ikakhulu emkambo wensitha. U-Anastasia Ndlovu usedolela lolu daba.
Okwamanje idola leMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe azinkulungwane phose ezimbili zamadola eZimbabwe i-1888 emkambo kahulumende. Kuthi emkambo wensitha libiza amadola azinkulungwane ezine 4000 Zimbabwe dollars. Lokhu kwenza intengo yempahla ikhuphuke phose nsuku zonke. Umnumzana Salvon Nyathi isakhamuzi sakobulawayo uthi amanye amavinkili asesala ukwamukela idola leZimbabwe.
Izinto zasabambeki abantu abangasebenziyo bathelenzi kukanti bona bona abasebenza bavela kula nto abangayitholi ngoba sokudura kakhulu ngoba sokumore than 3 times or 4 times as much. Into ngangivele ngiyithenga ngemali ephansi nxa ngisithi hamba ngithenga ngeyusa kungani kuba ngimwana but iyusa kangiyifoli. Ngifolibhona so umuntu ofolibhona mina ngiyabe ngizuza ibhona angizuzile akula lutho ngaphandle khonokho engakuzuza emasilini yikho sengikufundela abantwana ukuthi baze ngoba impuphu asiyifanisi. Impuphu isidura kakhulu ngoba nxa kuthiwa impuphu i-10 kg uma 23,000 thina lapho vele kasifiki ngoba la imali ongayithola uthengisa amatamatisi kumbe uthengisa onyeni ayifiki.
Uyakhala lo Beno Ncube okunhlanganiso eZimbabwe National Students Union.
Uhulumende ngesikhathi eletha uZupco wayesithi yena uzolungisisa indaba yokuthi i-transport ama-private operators abesedulisa kakhulu i-transport into engakhona ibisikhwele kakhulu. Kodwa kathesi nxa sesikhangile-ke isibuyele yalingana naleyo ama-private operators.
Umnumzana Effort Ncube, umcebisi wenhlanganiso eye-National Consumer Rights Association, uthi uhulumende sekumele alungisise umthetho ovikela abathengi.
Lanxa uhulumende ekhuluma ngokuthi uyalungisa okuphathelene nentengo, esikubona ezitolo ukuthi izinto lokho ezikhwela zisiya phezulu, izinto eziningi sezikhwele ngama 100%, 200%, 500%, 1000%, ezinye ziyedlula lapho, okusho ukuthi abantu abaningi vele kabasazenelisi. Singakhohlwa njalo ukuthi abantu abaningi elizweni vele kabasebenzi, abasebenzayo bahola imali encane. Kanti-ke lalabo abasebenzayo bathola imali yeZimbabwe yona le njalo engasamukelekanga ezitolo eziningi. Lokhu kwenza-ke impilo ibe nzima kakhulu. Kuyadingeka-ke izinyathelo ezizakwenza ukuthi kulungiswe khona lokho masinyane.
Lokhu kusekelwa unkosikazi Sinothile Mbano othengisa amaluba othi sebephila nzima abantu eZimbabwe.
Ja kuserious akuthengeki into ziyadula. Akumanga kuqonda siyabulawa indlala straight. Asazi ukuthi kumbe kutshontshelana kumbe kuyini. Siphila kuloku ngwava ngwava iZimbabwe singeke ngwava ngwava. Singeke ngwava ngwava phela kusekho okunye. Kunzima, kunzima zihlobo zami. Asazi.
Umnumzana Love Momoyo uyakusekela lokhu.
Ama price emavinkilini vele asedula, things are just out of hand, they are out of reach, asakwanisi. Wezi le bond le yokuzeni indlela elikhwela ngayo, irate elikhwela ngayo, ayivela kuhambelana. So we don't even know what, how we're going to survive. Lapha sesiphila nzima, sibile ophila ngomsa wenkosi, ukuthi inkosi yethu igcile ngoba vele even sesiphila njengenyoni, inyoni kayilansimi kodwa iyaphila. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu nxa isikhathi sakho sokuba singakakwani vele kawuphi, uyakunika nje linkinga lokuthi uphile, but kodwa otherwise vele ukuphila kweZimbabwe sokunzima.
Kuleziphathamandla zikahulumende ezithi kumele kumiswe ukukhuphuka kwentengo yempahla. Abakubandla elibusayo bathi lokhu kwenziwa yilabo abafuna ukubusa kususwe ibandla leZANU-PF embusweni. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sohangeni kusigaba esilandelayo, sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Namhla kunanzwa ikhefu lokukhumbula amaqhawe kwele Melika ele-Memorial Day. Lesi sikhathi sokukhumbula abafela endaweni ezitshiyeneyo bevikela ele Melika. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umongameli Joseph Biden ubesemathuneni e-Arlington National Cemetery namuhla, lapho obekukhunjulwa khona abafela empini. Emathuneni la kwabekwa abafika 400,000. Sokafa abedlula kancane abangamakhulu ayisithupha lengxenye 646,000 soloko kwaqhamuka impi ye-Revolutionary War yaphela ngomnyaka ka-1783. Lokhu kubikwa yi-military.com. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine nomkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin sebevumile ukuba behlangane lenkokheli yezwekazi le-Africa ukuze kudingwe indlela yokukhulumisana umlotha. Ababili laba bavume ukuhlangana lenkokheli yakwele Zambia, Senegal, Republic of Congo, Uganda ne-Egypt. Izakhamizi yezonga, abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo esabeleni seMatoran North zikhala ngokuswelakala kwemali yokuthenga imithi kanye lamaphilisi. Abacubungula ezempilakahle bathi zinengi izigulane ezingatholi amaphilisi ngemfanelo. Kubika uNokutaba Dlamini.
Abahlaziya ngempilo kaZulu abeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kuphenyo lwabo lwe-Rural Livelihoods Committee Assessment Report kumnyaka ophelileyo bethule impumela ethi izizalwane ezigoqela inani elifika kusilinganiso sokungamashumi amathathu lasithupha ekhulwini 36% kusabelo lesi zilegcikwane le-HIV and AIDS, njalo kwande imikhuhlane yokugula ingqondo, izifo zenhliziyo kanye letshukela. Abagulayo laba babika bengenelisi ukuthi ukuthola amaphilisi ngenxa yokusweleka kwawo. Izakhamizi zesabelo lesi zithi okwenza kube nzima kakhulu lapho besondla izigulane lezi yikuba kabatholi uxhaso kuhulumende ukuze benelise ukunakekela laba abalemikhuhlane engavamanga ukusilwa nje. Unkosikazi Elizabeth Maphosa oleminyaka engamachumi ayisitshiyagalombili eyite owakhele esigabeni sevula indlela ewange ulohlupho lokonga indodana yakhe eyazalwa ngomnyaka ka-1987 egula ingqondo. Umfelokazi lo uthi usethanyele isibaya sonke ethengisa izifuyo ukuze atholele indodana yakhe amaphilisi ngemva kokuhlaselwa yisifo lesi esaqala ngomnyaka ka-2019 qede samemuka umsebenzi wakhe wobungcitshi ekubazeni. Uthi isiyehlule imizamo yokuthola usizo ezibhedlela ngoba babatshela ukuba lawo maphilisi lejekiseni kakukho.
Akusela mntanami, angisela lutho. Imbuzi zazikhona esibayeni wazibona umoya. Akusela lutho. Inkomo kangisela lutho, ngangile nkomo ezingu-13 zonke tya. Amaphilisi wona la every month. Ngoba kafanelanga shoda lale ngalawo. Ngizwa ukuthiwa nanguyana segamula umuntu ngale, nanguyana sebulela inkomo umuntu ngoba uyabe engazenzi phela.
Esinye njalo isakhamuzi sekachechede wathi unkosikazi Christine Ndlovu olondoloza umzukulu wakhe olijaha elileminyaka elitshumi lanhlanu ogogekileyo emzimbeni. Uthi labo balohlupho lokunakekela ngesimo sendlala kanye lokungatholi amaphilisi ngemfanelo ngoba kwezinye izikhathi uyaphiwa kumbe kuthiwe kawakhokhele.
Wayehamba kodwa wathi sekasahamba ugogekile vele akwanisi ukukhuluma lokuhamba kakwanisi. Okwalukudla kwesinye isikhathi ngeze ukumfunza uze incedise ngoba akakwanisi ukudla. Amaphilisi wangane aluhlupho kakhulu kuye ngoba ngelanga kufuzana athi amaphilisi amathathu. Everything sizonke.
Umnumzana Bongani Maphosa usobhuku esigabeni lesi uyalufakaza udubo olubhekwe izakhamizi eziningi. Ukhale njalo ngokuba khatshana kwezibhedlela okwenza abanye begcine bedlula emhlabeni ngokuswela usizo.
Khona omunye umfana ohlala kobhuti laphana la yena uyisigoga ulamaphilisi owathola but owathola ngokuwathenga esibhedlela abamniki mahhala. Sikhathi salayo ukuthi ukudla esilakho kakweneli. Lazi le nhlupho zokuthi amaphilisi uyakusiyathenga.
Umnumzana Give Me Again Moyo, ukansila wakulesi sabelo, usola kakhulu uhulumende ngokunganakekeli abantu laba. Uthi uhlupho lolu lubonwa phose nguzulu wonke ompofu.
Abantu labana kabakhangelelwe nguhulumende, sihulumende abe lesikhwama esiqondana labantu bonaba. Esikuqalela ukuthi uhulumende kalethe le mithi ayilethe kuwona la amakliniki ngoba ningi abantu abanjalo. Abantu bangabantu kathesi bahlaselwa yindlala. Khuluma kanje ama villages vele amaengumbi izakhamizi kazivunanga kuhle isivuno sabo sibe sibi ngenxa yesomiso kade sikhona idrought ekhona esigabeni sethu.
Abezimvaka kuphenyo lwabo babika ukuba isabelo semathebelele North Silentandane kanye labafelokazi abaningi okwedlula ezinye. Kulizwe lonke abogajwa le-United Nations International Children's Emergency Fund babika ukuba inani labantu abedlula kancane izigidi ezine 4.3 million kugoqela abantwana badinga usizo lwempilakahle ngokuphangisa. Udokotela Admire Kurethu okhokhela uhlangothi lwezempilakahle esabelweni lesi kenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomsakazo we-Studio 7 esithi ubambekile ngoba usemhlanganweni kwathi isikhulumeli sohlangothi lukahulumende kwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe, kaphendulanga umlayezo esimthumele wona kuWhatsApp. Ngimele i-Studio 7 ngise-Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Inhlanganiso yabadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa eZimbabwe Community in South Africa yenza uphenyo lokuhlolisisa okwenziwa ngabalamaphepha exemption permits azaphelelwa isikhathi ngenyanga ezayo. Umnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumele senhlanganiso le othi sebephanyeke imibuzo etshiyeneyo enkundleni zokuxhumana. Ake sizwe uMkhwananzi ekhuluma ngophenyo lolu.
Sihlele ukuthi abantu bafica ngathi abaka-apply abaningi
ngizama ukuzisisa ukuthi okwenza banga apply yini bamisho yini njalo singancedisa njani ngoba sizama ukuthi silandelane lokhathani kwahulumende kwezomafezi ukuthi silunike into elama-statistics phakathi ukuthi singabantu sibezwa besithi so ngakho na sisibenzisaneni ukuthi kwenzela ngoba usuku lwe-deadline sekufikile.
Yes, singathi kuyinokwenza ukuthi likwenze kathesi njengoba ke sikwazi ukuthi amaphepha lawo abalawo aphelelwa isikhathi unsukwana nje ezilandelayo.
Okwenza sikwenze ukuthi vele thina sihlezi sixhumene nabo abantu bekulangzelela ukuthi abantu abaningi babehlezi belinde umphumela wenkantolo. So ke inkantolo isazokhipha lowo mphumelo wawo ngoba okwamanje i-judgment i-reserved. Asikwazi ukuthi imanje yona izothatha isikhathi esinganani ukuthi itsho ukuthi yona ithini. Ngakho-ke sesiqala ukunanzelela ukuthi laba abanye abantu kwenzakalani mhlawumbe sibabuze. Yikho senze i-survey sicela abantu bayigcwalise le-survey ngobuningi babo basitshele nemibuzo ekhona phana bazame ukuyiphendula abangayizwisisiwe nje bazame khona lokho abangakwenelisi ukuthi baphendule kulokho esikubuzileyo ngoba sizamele ukumepha i-teacher yokuthi kanti kase kwenzakalani ngoba abantu abaningi esixhumana nabo bathole ukuthi abaka-apply.
Ye, abantu lizabaxhuma njani khonapho-ke liyabe senza
i-online survey le link esiyithumela kuma-social media groups nani nje lapho sicela liyithumele kuma-social media groups elinawo umuntu nje uyachofoza laphana abeseqala ukubona imibuzo uyabeyiphendula eminye ngabo yes no eminye uyathikha khonokho ukuvumelana nesimo sakhe asibuzi le mibuzo epersonali sibuza nje i-general nje imibuzo enjengokufana nokuthi sewayi-aplayela na i-waiver ngoba abaningi abantu ukuthi bazokhwalifya kuma-mainstream permit kuzomele umuntu aqale acele isicelo sokuthi asuselwe imigomo le emehlulayo ukuthi ngabe wavela waba ngena ne-general work visa noma ngamanye amavisa akhona.
Ye, kodwa siyabona vele njalo ukuthi kulabanye asebenikiwe ama-waiver lawa akusitshele ngamafutshane kwabo.
Ye, bakhona hhayi sebebaningi vela sebewatholile ama-waiver. Ma usitholile i-waiver akusiso isigaba sokucina isigaba sokuqala kuthi ukuthi isicelo sakho sokucela sesivumakele siqala-ke phela ukucela iphemithi le elingene nawe uma kuyi-general work visa uqala ukufaka phela naye isicelo futhi sokuthi ngicela-ke i-general work visa ungalibali ma umuntu ukuthi i-deadline i-30 June and asifuni thina ukuthi sesizibona sesingathi lohulumende sesikhangelane ngamehlo ikanti abantu kube banga-aplayanga.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso ye-Zimbabwe Community in South Africa besixoxa laye ese-Johannesburg kwele South Africa. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Fundani Ndimande uthi abantu baphila nzima eZimbabwe ngenxa yokugugudeka kwedola lelizwe. Sixoxe laye ngodaba lolu.
Isimo somnotho sibile eZimbabwe okwalezi nsuku hhayi kulobu nzima. Uyabona nje abantu abakhona la eZimbabwe owathesa bathwele nzima abantu bayona le bond yonale bayethenga i-US dollar yona iyaphuma inganganani baphila nje ngokuyimali okuncane imali nje abasurvive ngayo nje inyanga isiyaphela ungayizwa hhayi uyamangala uyethuka sibile ukuthi abantu baphila njani ukuthi iZimbabwe le ya ngunkulunkulu sibile ongenelayo. Isimo somnotho asimanga kuhle engikubona amakhampani lawa avalwa uyabona abantu bayaphuma ngobuningi bephumela izweni iphupho kathese lomuntu olaya eZimbabwe ngelokuphuma bazawa ngabantu mhlobo bani abantu bephilela izweni baphilele ukuphuma bonke ilizwe lize livalwe njengelinye ilanga hhayi kulobu nzima
manje ubona ngazani kumele kwenziweni babandimani
engikubonayo indlela okungalungiswa ngayo kumele silungise ezepolitiki kuqala kwenzela ukuthi i-economy phela ingabe iyipolitiki i-economy izimele yodwa isebenze njengama-economy wonke ezomnotho zisebenze njengazo zonke zamazwe wonke omhlaba phethe yakhona sibone ukuthi obritani labomelika bakwenza njani ezomnotho ezepolitiki zingangeneli kakhulu kweze-economy kuyekelwe abasebenza ngezomnotho basebenze ngendlela efaneleyo bangangenelwa kakhulu ngama-politician. Ye, bona ngathi kungatshintshwa lokhu ngokuthi abantu bephatheke kwezepolitiki baphatheka ngokuvota kumele kutholakala abantu bevota kungabi la bantu laba bathi no thina siyingeni le yepolitiki bazalungiselwa ngubani isimo simi mazonzo so yikho engikubona ngani hhayi kungasiphathisa sibili.
Umnumzana Fundani Ndimande ingcwethi kwezenotho besixoxa laye ekobulawayo. Kulalto kunamblia sipopa ngokuhlolwa kwamabizo ugwalo lokuvota ole voters roll eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Singakugqiba uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele bese lazo. Abantu eZimbabwe bamelele ngamehlo abomvu usuku lokhetho lokuvota lonyaka. Kuyaxokozela endaweni zokuhlola amagama egwalweni labavotayo levoters roll ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lolu. Sigqiba lapha uhlelo lwethu oluvalisayo. Mthombo Sithemba uGibbs Dube lilale.
Cherera chirongwa chedu, cherera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.